Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Lingali vuka njani olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 10 enhlangula 2020 uChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje selikhuphuke ngabangamachumi amabili lasikhombisa 27 inani labalegcikwane le-coronavirus elizweni ngesikhathi uhulumende esithi izikolo zizavulwa ekupheleni kwenyanga ezayo.
Abantu beqalile ukwethuka ukuthi babone ukuthi really lomkhuhlane ukhona, umkhuhlane lo ukhona ungababulala.
Inhlanganiso ye-IM for Bulawayo against COVID-19 esebenza lohulumende ukulwisana legcikwane le-coronavirus ithini ngokwenzakalayo? Sinengxoxo nomgcini sihlalo walenhlanganiso umnumzana Busisa Mono.
Khathesi sikhangele United College of Education, Hillside Teachers College. Indawo lezi bezingalungiselelanga ukuthi zamukele abanye babalekela ukuthi kulendlala laphana kuma quarantine centers.
Isiphathamandla sebandla le-MDC Alliance unkosikazi Faurina Mpariwa usesuswe esikhundleni ngoba ecatshangelwa ukuthi ukhulumisana labonkosazana Thokozani Khube. Onsundu obulawa ngamapholisa uGeorge Floyd eMelika uze wabekwa izolo ngesikhathi kule nkulumo phezu komlayezo kamongameli Donald Trump osola ukhulu wayetshengisela wafutwa lipholisa wadabuka ikhanda. Zonke lezi ndaba lezinye ngizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Kuphuke ngabangamachumi amabili lasikhombisa 27 inani labalegcikwane le-coronavirus elizweni ngesikhathi uhulumende esithi izikolo zizavulwa ekupheleni kwenyanga ezayo. Bonke laba abatholakale belegcikwane leli izolo bavele kwele South Africa. Lokhu kubangele ukuthi inani labatholakala belegcikwane leli elizweni likhuphuke liye kumakhulu amathathu alechumelane i-314. Ugatsha lwezempilakahle luthi abantu laba sebehanjiswe lapho abazahlala khona umuntu ngamunye ukuze bengatheleli abanye igcikwane elibangela umkhuhlane we-COVID-19. Inani lasebesindile kuleli gcikwane likumachumi amane lasithupha 46. Lokhu kwenzakala ngesikhathi uhulumende esithi izikolo zizavulwa mhlaka 28 ngenyanga ezayo. Iningi labatholakala bele gcikwane leli ngabavela kwele South Africa osekubhubhe abantu abafika phose inkulungwane eyodwa 1000 bebulawa ngumkhuhlane we-COVID-19. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lesiphathamandla senhlanganiso ephathisa uzulu emaphandleni elupanela kwezinye indawo ngoncedo lokuziphilisa ngezandla umnumzana Vumani Ndlovu. Waqala ngokumbuza ukuthi umumo unjani khona le elupane.
Uhlupho olukhona ukuthi ukufafazwa kwembiko kukhanya akuqhelanga kangaka, akukho esimeni lesiyana esingasifisa ukuthi nxa sibhekane lalo mkhuhlane abantu bahlale bele current information ngokwenzakalayo. Okukhona kade singamahungahunga ukuthi kulabantu abathathu ababanjiweyo lomkhuhlane kuma quarantine centers ezikolo, kodwa akukakhithwa umbiko esingathi ku-official lokuthi abantu baziswe official ukuthi kulomkhuhlane abantu sebebanjiwe lomkhuhlane. Kungakho ke kuba ngamahemuhem ukuthi sokule problem enje, so abantu kabala siqiniseko sakho. Kungakho abanye bayakuphika bethi ngamanga, abanye bathi liqiniso. So kusadingakala nje ukuthi ubukhokheli obukhangeleze empilakahle mhlawumbe kubebe le ndlela yokwazisa abantu ukuthi oku-officially kuyini.
Abantu bona bathini nxa belalele ama radio besizwa ukuthi inani laba lomkhuhlane lo likhuphuka mihla lamalanga.
Abantu ngokukhwela komkhuhlane osukhona, so ngakho ke abantu beqalile ukwethuka ukuthi babone ukuthi really lomkhuhlane ukhona, umkhuhlane lo ukhona ungababulala. Sebeqalisile ukwethuka kodwa ngenza indaba zeswelo ezinengi lomkhonomo onzima, kuba nzima ukuthi abantu bahlale ezindlini, abantu bemaintaine o-social distancing bona labo ngoba naba belokhu beqhubeka beminyana ezitolo bedinga othukela. Abantu sebebuyele emgwaqweni ukuthi bayethengisa izinto zabo kwazela ukuthi baphile. Kodwa sikhangele futhi le ndaba lekhulunywayo yokuvulwa kwezikolo, abantu bayathi ukuthi izikolo kazime ngokubana zingaba yindlela yokuthi kuthelelwa abantwana lomkhuhlane. Konke inkulumo zonezi ziveza ukuthi abantu sebelokwesaba, abantu kabasathemba okwenzakalayo, abantu sebefuna ukuthatha ama-preventive measures lanxa nje kulezinto eziningi ezehlulayo ukuthi bakwenze ngokupheleleyo.
Umnumzana Vumani Ndlovu isiphathamandla senhlanganiso esebenza lozulu emaphandleni e-Rural Communities Empowerment Trust. Ubexoxa ecingweni lo Ntungameli Nkomo Studio 7 eselubhani. Inhlanganiso ye-IM4 Bulawayo Against COVID-19 esebenza lohulumende ukulwisana legcikwane le-coronavirus ithi incedisa abantu abalondolozwe endaweni zama-quarantine centers besahlolwa ukuthi bengabe belegcikwane le-coronavirus kumbe hatshi, ngokubanika ukudla lokunye okudingakalayo. Umgcinisihlalo walenhlanganiso umnumzana Busisa Moyo uxoxa loSithandekile Mhlanga weStudio 7 ngalolu daba.
Uhulumende uyazama sibili kodwa into ezidingakalayo ukuthi konke kuhambe ngendlela kumbe kuhambe ngemfanelo bezingekho. Khathesi sikhangele United College of Education, Hillside Teachers College, indawo lezi bezingalungiselelanga ukuthi zamukele. Abanye babalekela ukuthi kulendlala laphana kuma quarantine centers, uyathola ukuthi engxenye ujayele ukudla o breakfast o cornflakes, usidla izinto ezinjalo, sesisithi ngena ku quarantine center lapha sizakuphekela esikukwanisayo kwesinye isikhathi siyeqa ukuthi ukudla kwasekuseni engxenye akutholakali, uzathola okwemini. Anti liyabona uduko ngenxa yokuthi akula muntu obezilungiselele, njengoba khona apha eZimbabwe besisindwa ngemikhuhlane le enje esijwayele ukulwisana layo. Izibhedlela zethu bezingayenelisi ukulwisana layo imikhuhlane lo, omalaria, obani bani, odiabetes, abantu bedubeka bekhathazeka kakhulu. So kuthe kwathi mbo phezu kwalokhu kudubeka kwethu kwakuya i-COVID-19. Yikho sesesabela ukuthi abantu laba babaleka besiya ngapi, bengena phakathi emzini yabanye emalokishini lapha endaweni ezithiyeneyo kumasebhabha, bengena engxenye lapha abangena khona sebethelela abanye kumbe behamba bechiya umkhuhlane. Yikho okungani kuyasikhathaza ngenxa yokuthi okwakathesi besikhangelele ukuthi leli bhubhane siyalivimba ukuthi abantu bangalitholi, ngenxa yokuthi siyazi ukuthi izibhedlela zethu kazikabi ready ukuthi zamukele izigulane ze-COVID-19, ikakhulu laba abagula kakhulu abasindwa ngomkhuhlane we-COVID-19. Uhulumende siyabona yikho sathi ayi asingeke siphele sonke sihlezi phezu kwezandla. Ngakho ke siyancedisa ukudla, abanye bebedonetha inkomo, inyama ukuthi sinike abantu abalapha kuma quarantine centers. Kodwa umkhulu lo msebenzi ngenxa yokuthi ngabantu abanenge, ukhangele abantu engxenye 1000 bayanikwani, siyabafita ngani laba bantu? Okwanisayo enelisayo ngasincedise thina esikwenzayo, sithi thuma thina siyakwanisa ukuthi sibaphathise laba abakhona labo kuma quarantine centers. Yonke indaba udubo olukhangelana le COVID-19 siyasabela sincedisane, siphathise lapho esikwanisa khona.
Lingabe libhekana lengxaki yini emsebenzini wenu? Lisebenza kuhle lezinye inhlanganiso, iCouncil yakoBulawayo kanye lohulumende?
Thina uhulumende sibesisebenza la kuhle sibili sisebenza lo mama honorable Judith Ncube onguye osikhokeleyo lapha njengo Bulawayo Metropolitan Province Minister of State. Njalo sisebenza lo mhlonitshwa wethu uKhansela Mguni enguye umeya waleli dolobho lako Bulawayo. Nganye lamadokotela awe City Council okwethu nje bekuyikubonisana ukutshengisana ukuthi isikhala zingapi layo umama ubekhankasa emahhofisini aphezulu awelizwe ukuthi umsebenzi wokulungiselela izibhedlela lezi zakoBulawayo uhambele phambili. Sisebenza sindawonye njengabantu bakoBulawayo ngenxa yokuthi siyakubona ukuthi nxa ibhubhane leli seliphakama kakhulu kalikhethi. Labanye bethu abakhatshana e-diaspora ama-groups ase-USA bathumeza imali lapha ekhaya, abaseGoli, abase-UK sesithola izimali ezivela Australia. Abantu bekhangele ukuthi balezihlobo zabo lapha koBulawayo. Umuntu okuhulumende umuntu wakoBulawayo, umuntu oku-City Council umuntu wakoBulawayo, naye uyabe ekhangele ukuthi sincedisane, sibambane, siqhubekise umsebenzi sufeze nefanelo.
Lo ngumnumzana Busisa Moyo umgcini sihlalo wenhlanganiso ye IM for Bulawayo against COVID-19. Ubekhuluma ecingweni lo sithandekile emhlanga we studio 7 ekoBulawayo. Umsakazo we-Voice of America osakaza kuzwekazi le-Africa okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa i-satellite SES 5 ku-band le-C-band. Uyenelisa njalo ukusithola ku-Intelsat 20 loba nje siza kuma ekupheleni kukaNhlangula ukuyisebenzisa. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola njini bokuxhumana obe Facebook bu VOA Ndebele na ku Twitter bu VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme. Isiphathamandla sebandla le-MDC Alliance unkosikazi Paulina Mpariwa usesuswe esikhundleni ngoba icathangelwa ukuthi ukhulumisana labo nkosazana Thokozani Khube. Umpariwa ube lilunga elimqoka lemandla le-National Standing Committee. Imizamo yokuxoxa laye yehlule kodwa kuncwadi umpariwa ayilobele abanye bakhe esezandleni ze-Studio 7. Umpariwa uthe usele minyaka eminingi esebenzela ibandla le-MDC ngakho ukumiswa umsebenzi lokhu kuzamupha ikhefu lokuthi ake azinze. Kulembiko ethi zikhona ezinye njalo iziphathamandla ze-MDC Alliance ezikhulumisana labecele le-MDC T ekhokhelwa uNkosazana Khube. Manje esikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba athiyeneyo. Iphephandaba le-Chronicle lithi amanzi aphuma empompini zakoBulawayo ngemva kokuvalwa kwawo alakho ukubangela isihudo. Ingcweti kwezempilakahle itele leli phephandaba ukuthi uZulu kumele aqale abilise amanzi aphuma nqa esandavulwa ukwenqabela isihudo lesi. Iphephandaba lobulembu be-internet elezimlive.com lithi umphathintambo wezamandla umnumzana Fortune Chasi usezingenise kunkemenkeme kungethembeki ngoba ezame ukwenyula usomabhizimusi umnumzana Wignell Sivayo kucala aletheswayo elokuchaphaza imali kahulumende engamadola ayizigidi ezinhlanu i-5 million. UChasi ubikwa ebhalele umgcinihlalo wezesa umnumzana Sidney Gata incwadi yokuthi akhulumisane loTivayo bengayanga emthethwandaba. Isizwe amazwi enu lina balaleli bethu kumlayezo eliyithumela ngeWhatsApp.
Sanibonani ku-Studio 7, njani siyaphila? lapha ngikhuluma ngise South Africa ye eGoli lapha bakithi kulento engani yahlupa ezishubuhlungu okuthi abantu bezidumbu laba abathala izidumbu emamoshali laba besiyasa eZimbabwe abantu labana sebenza ibhizinisi nezidumbu mabe layiche isidumbu balayicha lempahla zabantu kwesinye isikhathi uthole ukuthi i-trailer yabo iyabigcwele nje impahla isidumbu besibeke nje ephasejini kumbe ezitulweni besibekela ngempahla kambe kuyahamba khona lokhu imota leyo iyabibhadele isuka khona lapha eGoli imali ezijisiweyo ukuthi isidumbu sihambe kahle bona sebeyenza ibhizinisi sebeyaqoqa le mpahla beqoqa le mpahla befaka ngenxa yisidumbu sihambe esiminyene kanzima angazi ukuthi kumbe kungumthetho kunjalo nambona nje ukuthi kungcono uma bephathisa imali bafake esikhwameni impahla abantu nesidumbu thumela igrosali yakho uhambihleli lesidumbu somuntu ongamaziyo hayi angazi bakithi kodwa kubuhlungu lokhu ngiyabonga
ngiyabingelela kustudio 7 lapha lami wami umbono ngingabonga lapho ubalwa kustudio 7 mina ngisuke emakhwatheni bayabuyo mama usithembiso laphana bezosidrayibha laphana besitshela ukuthi khona bazasilungisela idamu selile minyaka idamu leliyana ladabuka bakhampena ngalo abantu bezanupf kakhulu mama usithembiso uyakhampena ngalo idamu lelanethi uzalilungisa laphana mina zonke esisezimbabwe emaphandleni ngaphilangaphi umbuso wezanupf ngabe uyaphuma laphana sasithi umnangagwa unyawo lwakhe simvotele uzatshintsha agqoke okugqoke angagqoki iphamba segqoke iphamba njengomgabo waligqokayo iphamba siyacela ukuthi sonke esemaphandleni sistrike sonke sike sithi izanupf asayifuni after corona kathesi nanku sisebenzisa umakhuphi ukuthi akuxotshe ibandla likachamisa eliyilona elile njongo yokuphumelelisa izimbabwe simsebenzisizwela emazweni ukuze sisebenze ekhalaphana ngasisebenzi ngenxa yezanupf esibuleli lizwe ngiyabona
salibonani basakazi bonke bestudio 7 abalaleli bonke bestudio 7 funa ukukhuluma kancane indaba kamakhuphe le umakhuphe ufuna ukubulala i-MTC kaTsvangirai yikho libona uTsvangirai sesiyakufa umakhuphe wayengasazwanani laye wayengasatholakali ihamba nemhlangano umakhuphe wayengasafuni sibili ukusondeza kuTsvangirai so indaba ekhona umakhuphe ufuna ukubulala i-MTC kaTsvangirai lezi ndlela asebenzisayo ukuthi ukulwisana lojamisa yebo siyakubona but iqinise likhona ukuthi sefuna ukufaka izanu ebulale i-MTC kaTsvangirai eyiye ekhokhelwa jamisa njalo eme eku-MTC alliance asivulekeni amehlo bahlabezulu sibone ukuthi hhayi asikho lokho umama lo ukhona akujongileyo siza kubona sibezikhangele sikhuleke njengamazimbabwe wonke ngoba hhayi sadubeka abantu
umakhuphe uthokoze umakhuphe into enzileyo laphana ayisebenzi izanu ibulele ilizwe into ibulela abantu abaningi so vela ngeke kuyebambana le zanu yedlula izanu ukubambana le nkomo yaginya izaphu yabulala abantu yenzani so yena umakhuphe vele laphana uyasetshenziswa noma abantu bengathabeli ukuthi umakhuphe ye uyenzani but asikuthi umakhuphe uzonceda abantu bazokhululeka kumbe ilizwe lizotshintsha still izanu iyakwazi ukuthi umakhuphe ngaphatha i-MPC yona izanu vele yabikhululekile yikho lapho lukuza ezokwazi ukukhona ukurobha manje ngoba abona ukuthi uChamisa vele ohlakaniphile uChamisa karobheki uChamisa yakhuluma yonke into abayenzayo embi umakhuphe angeke ayikhuluma angeke ayenze lutho uzalo waphonke umsebenzisa njengoba izanu vele ibhekile sihlose ukubulala i-MDC alliance akula angiyiboni abantu bangathaka besithi hey phatha ababoni likhangele ama-results akhona ukuthi azokuya njani same thing laka abantu bathabele ukuthi umgabo iphume esihlaleni isithi ilizwe lizotshintsha but the same thing ama-results azokuya njani
hayi thina saphila silapha eGoli hayi sazikhilela ngathi sisancane impilo hayi okwenzeka eZimbabwe nathi sakuhlonipha sakuhlonipha kakhulu loko vele sikhule ngakho sizelwe kunje nalabo abantu esazalwa bekwenza namanje babaphephi izwe bazoqhubeka benjalo bekwenza thina sivuka uhlungu kakhulu ngoba sihlala emazweni siphandle njalo into esivisa ubuhlungu kakhulu egazini leZimbabwe indlela aba dula ngakhona ama-passport akhulela kuthina sinama-permit sicela ukuthi sike sichasisele sichazele kabanzi ukuthi inkinga yethu esiwonile kangaka kuze kudlule ama-passport. I-passport impela basakazi be-studio 7 yake yalingana nemali yenkomo. Inkomo impela ihamba ngenyawo eziwu-4 uyothenga i-passport ezweni lakho ozala khona ngemali ethenga inkomo. Cela igamente ezimbakwe khe icabange kahle ngale nto eyenzakalayo ama-passport. Kuhlale yini i-passport namhlanje imbhadala ngenkomo. Sibulalelwane why igamente ifuna ukudla ngathi, ifuna ukuvuka ngathi, kwenzelwane into ebuhlungu kangaka. Cela izwe like lithanda abantu balo nabona.
Sawubonani ku-Studio 7, inigama lami u-Adolf Shaba. Ngiyazwa kukhulunywa ngenamba ze-corona ezikhuphukayo, mina sengiyasola mhlawumbe lapha kuma-quarantine center kulapha kunenkinga. Mina ngibona ukuthi wonke umuntu obuya abavela kwamanye amazwe babuya lo mkhuhlane. Kwesinye isikhathi into engabe idala khona lokho indlela nje abantu abaphethe ngakhona kuma-quarantine center wona lawo. Ngibuye kule ndawo yabomakhuphi, ayikho iphathi engingayakho ngama-reject. UDouglas Munjora yi-reject wakukhontesta ku-MDC Alliance efuna ukuba ngu-secretary general, wehlulwa. Ukomishi wakukhontesta naye efuna ukuba ngu-vice president, wehlulwa. UMakhupha ungenile ku-election kawubonanga umdlalo, kalibonanga elidlalayo. So le party noma kuthiwa yindlu uthe yakho ama-afbrik, angibona ukuthi le ndlu yangikhona igama yindlu enjani yona le. Plus bona beyi-3 bathatha ama-decisions, wathi bona bameli constitution. Ngoba ngizwa abantu abaningi besithi hayi okomithi bameli i-constitution, ayikho i-constitution ebatshela ukuthi abantu abayi-3 bayarecall ama-member of parliament without proper consultation. Ngoba into ayifanele iyenzeke ukuthi behambe kuma-structures e-party. Ma usuyarecall-a i-member e-parliamente, kuyahlalwa ama-structures wonke, kuvunyelwane ukuthi lo muntu laye futhi lowo muntu abizwe atshele ukuthi indaba yakhe yile eza arikholwe ephalamende.
Salibonani basakazi be-Studio 7 okhulumayo ngumalinga lapha kule Johannesburg phuma elupani kwesikamabikwa isigodi. Basakazi be-Studio 7 ngiyalibingelela lonke, ngibingelela konke nabalaleli be-Studio 7. Ngithi ngike ngifake nje i-comment encane especially endabeni zakithi ezepolitiki yakithi eZimbabwe. Mina ngithi indaba kaChamisa lo Makhuphe, abantu bakithi kabayekele ukugxekana kakhulu noThokozani Khuphe. Yebo, uThokozani siyambona udlale ezanu, kodwa naye uChamisa futhi udlale ezanu e-G40. Engikushoyo basakazi be-Studio 7 ukuthi abantu bakithi abemathebele ndababulawa ngesikhathi bebulawela izihlobo ngesikhathi sombhuqazo iGugurahundi, abantu bakithi kabazifundise kulandela iphathi yakomthakazi. Ikhona iphathi MRP, iMthwakazi Republic Party, kabalandele yona izokubakhulula kulolu hlupho abakuyulo. Ngithi phambili ngomthwakazi phambili, vuka Mthwakazi vuka.
Amazwi enu lina abalaleli bethu elisithumele wona nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Sesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inani labantwana be-Nigeria abasebenza imisebenzi efana lokuthengisa emgwaqweni leminye imisebenzi enjalo libikwa seliqansile kulandela ukuvalwa kwezikolo ngenxa yegcikwane le-coronavirus. Ilizwe le-Cameroon selivumelane lelingumakhelwane le-Equatorial Guinea ukuthi akhulumisane ngokudweba umngcwele osubangele ukulwisana kwamasotsha amazwe womabili. Amasotsha abikwa egcwele indawo yonke eBurundi kulandela ukuqaleka kukamongameli Pierre Nkurunziza obhubhe izolo. UNkurunziza ugule okwamalanga amabili, waqaleka wahle wafa khonapho. Ngesikhangele ezivela ngapha kwele Melika, onsundu owabulawa ngamapholisa uGeorge Floyd uze wabekwa izolo ngesikhathi kule nkulumo phezu komlayezo kamongameli Trump osola ukhulu oyetshengisela wafucwa lipholisa wadabuka ikhanda. Kusehlakalo esibonakele kumabona kude umnumzana James Tubin oleminyaka engamachumi ayisithupha lasikhombisa 67 wafuqwa ngelinye ipholisa watshayelela ngesiphundu wavuza igazi ngesikhathi inkulungwane zabantu zitshengisela emgwaqweni wedolobho leSalt Lake City. Ngokubulawa kukaFloyd, uTrump uthe uTubin wazitshayelela phansi ngabomu njalo wayefuna ukuphazamisa incingo zepholisa elamfuqayo. Lokhu kubangele abanye abebandla lama-Republicans elika-Trump ukuthi bamsole. Kambe konke lokhu okwenzakalayo kuzabangela na ukuthi uTrump anqotshwe kukhetho lukamongameli oluzenziwa lonyaka ngenyanga kaLwezi. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika umnumzana Raphael Mthombeni ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Mina mbona ngathi ukhulu lo uJoe Biden hayi ulokhele thuba lokuthi angathatha umbuso lo ekupheleni komnyaka lo ngoNovemba. Kungani nzisho njalo? Ngoba mbona ngathi itikiti likalo undoda kugcina okhona kathi umongameli lingathi lilokhe kaliphumi kuhle. Angithi ungakhangela kuona ngamaviki adluleyo ube lokhe efosela ukuthi akuvule izindawo, akuvule izindawo. Nanka amapholisa akhe egijima esiyagxoka umuntu embulala. So khathesi sekuthunquzekile yonke into, kuthunqa intuthu umhlaba wonke wona lo whatever. Abantu abathabanga sibili kakhulu. Sekuthethe.
Umongameli Trump yena ke ubona njani amathuba akhe?
Ngibona ngathi sokuxabene sibili kakhulu ukuthi sokumphambanise lokhuyana kokuthi ambona. Yikho ke lo ukhulu uBiden bekumele ukuthi asebenzise khonokho ukuthi awine labantu abasha bona babaye babachize izinto laba ukuthi babone asebenzise lo neli. Mbona ngathi angalisebenzisa yena ule more advantage yokuthi angawina ama-election kulo president okhona kathesi. Nxa ngikhangela yena uTrump nibona ngathi kumchayile kakhulu one uchayo yi-COVID-19 le esuke yamphambanisela itikiti lakhe leliyana ele-economy. Yikho ke angisaboni mina ukuthi nxa erunner for president urunner emi phezu kwani mbona ngathi kazela lutho. Mina lokhulumayo bethi sithi kuvulwe kwenzela ukuthi kuqalise i-economy. Nazi i-economy yakhona isiphinda futhi ijaywa ngumlilo, ijaywa ngabantu lalamhlanje nje kuyatshona kulokhu kuthunqa kunjalo. Hayi mbona ngathi kumhambela kubi sibili kakhulu ukuthi angawina uzabe ngumuntu olenhlanhla enkulu kakhulu engazange ngiyibona. Mbona ngathi ikho lokho engubonayo umnumzana.
Umnumzana Raphael Mthombeni isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Melika bekhuluma ecingweni le-Studio 7 esedolobheni le-Houston e-Texas. sakhe kuhlelo lwalamhlanje ukuthi isikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Selikhuphuke ngamashumi amabili lasikhombisa 27 inani labalegcikwane le-coronavirus elizweni ngesikhathi uhulumende esithi izikolo zizavulwa ekupheleni kwenyanga ezayo. Siligqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje luvalelisa ngu-Chris Gardner.